Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Uxolo mhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2024. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union kumbe i-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini 2% nxa kuqathaniswa le golide elathengwa nyakenye ngesikhathi esifanayo. Lanxa uhulumende sithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola leMelika kuphela, lokhu yikho kanye okwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu i-higher education and tertiary. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Wabotshelwa icala leli ngontulikazi ngomnyaka ka-2022, wasevunyelwa ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uzagwetshwa kusasa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umanji uFeresu Chakanyuka uthe kumele uMasaraure evalelwe ngoba kulobufakazi bokuba icala aletheswayo likhulu kakhulu njalo lilakho ukuthola isigwebo esilukhuni. UMasaraure ubikwa waloba enkundleni eTwitter ekhuthaza imithethwandaba ukuba ikhulule unobhala jikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere. Isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo utshele iStudio 7 ukuba kuyabethusa okwenzakala kuMasaraure olwela ababalisi ilizwe lonke jikelele. Umoyo uqhubeke sithi kuyamangalisa ukuba icala leli lenzakala ngontulikazi 2022 kodwa abachuchisi bebethatha isikhathi eside ukuba balithonise. Uthi lokhu kubanika intshukuntshu yokuqhubeka belwela ilungelo lababalisi.
Kinake njenge-ATUS labanye abaningi bakubona lokhu kuyikuchemela phezu kweyokukhululeka, ngoba uMasaraure indoda adilisana leholo lababalisi eliphansi, mhlawumbe isici sakhe ku-Second Republic ngesokumela izisebenzi. Okubi-ke yikuthi uhulumende esebenzisa ezomthetho ufuna ukuvimba ukuthi izisebenzi zikhulume ngeholo lakhe.
Olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi le yindlela yokuba izisebenzi zingaphakamisa amakhanda ngeholo eliphansi lesimo somnotho.
Utshengisela ukuthi lokhu kuhlukuluzwa yinto ebi esibona kubeke isenzakala kusukela esiqalisa ukukhokhela indaba zamatitsha, ikakhulu indaba zokuthi bengezelelwe imiholo, njalo imiholo le ibhadalwe ngemali ethengayo engama-US dollars.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mduta uthi kumele abantu abaphikisa uhulumende bakwenze belandela imithetho yelizwe.
Sikwazi ukuthi ilizwe lelilalelwa singaze silithengise silithathe ize.
UMasaraure wabotshelwa icala leli ngomnyaka ka-2022 kodwa waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokumela ababalisi, bona abathi iholo abaliphiwa nguhulumende liphansi kakhulu. Ingcitshi ezicubungula izamalungelo ezisebenzi zithi uMasarure uhlukunyezelwa umsebenzi awenza ngesikhathi owaye ngummeli wezengeza edayile eParliamente umnumzana Job Scala esejele lapho ayisikhulumeli sakhe njalo ikhuthaza kakhulu ukuba akhululwe. Ngokusenjalo idayile High Court namhla lidlulisele phambili isicelo sikaNevile Mtswangwa sokuhlawula isibambiso sebail. UNevile indodana yomphathintambo kahulumende obona ngezabo esifazana lamabhizimusi unkosikazi Monica Mtswangwa lesikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa. UNevile uboshwe ngeviki edluleyo esithi sibayicala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni. Umthethondaba unqume ukuba aphenduke ngomvulo ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini nxa liqathaniswa lalithengwe nyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando wazise lokhu esungula uhlelo lokukhuthaza abemba igolide ukuba bathengisele uhulumende. Igolide elithengiselwe inkampani yeFidelity Gold Refineries eyiyo ethengela imele uhulumende lehle lasuka ku 8.57 tons lafika ku 8.4 tons. Uhulumende ukhangelele ukuthenga igolide elingamathani angamachumi amane kusiya phela lumnyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezenotho njalo isebenza lenhlanganiso yeDisability Rights Center umnumzana Masimba Kutshera.
Ngibona njenganokuqakathekile sibili ukuthi uhulumende azame amaqhinga akhe wonke awokuthi abathengisa igolide balethe igolide uFidelity Gold Refinery. Ngoba siyakwazi ukuthi imali leyi isekelwe yi-gold lamanye ama-mineral. So ungatholakali kwegolide uzatsho ukuthi imali ezaba khona emkambeni kumbe imali ezaba khona yokuthi abantu basebenzise iyabe ingekho nxa khangele ugavena ispeech yakhe ubesithi yena imali ezaba khona izaba ihambelana legolide elikhona. So nxa kuyukuthi igolide liza lutshwane mbijana utsho ukuthi kumele akhiphe enye imali ku-circulation.
Kungabe kuyini okubangele ukuthi inani legolide elithengwe leli libe lisehla kulokwenzakalayo na kwezenotho okubangela lokho?
Hhathi okwenzakalayo ukuthi uhulumende nguye wodwa ovunyelwa ukuthenga igolide kuma-miners. Kodwa imali athenga ngalo igolide iphansi. So ama-small scale miners bahle bethatha igolide lawo bezame ukuthi balithengise phandle kwelizwe lapho abathola khona inzuzo eningi. So kumele uhulumende azame ukuvala ama-leakages lawo. Kodwa kumele uhulumende njalo engezelele imali abhadalayo nxa ebhadala ama-small scale miners. Ngoba abantu bayabe limayini gold sibili kodwa bayabe belismagla lisiya phandle kwelizwe ngoba bayakwanisa ukuthi bathole inzuzo ephezulu nxa kuyikuthi balithengisele phandle kwelizwe kumbe ukulithengisela abanye abantu abangayisiwo uhulumende.
Intengo yegolide la iqhubekela phambili isehla ku-global market. Lokhu kutshoni-ke nxa sesikhangela amandla emali yeZimbabwe gold.
Uzabona ukuthi yiyo indaba eyenza ukuthi amazwe amaningi achiyane lowu vale currency eyayisekelwa ngama-minerals lawa ngoba intengo yama-minerals iyatshintshatshintsha kwezinye izikhathi iyakhwela kwezinye izikhathi iyahle iyehle. So nxa ukuthi intengo isehlile so sitho ukuthi igolide oyabe ulalo nxa ukuthi ubambe icurrency leyo amandla awemali azehla njalo ehambelana lokwehla kwemali emgambeni global market.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Disability Rights Center, ube secingweni lo Tabo Kancube we-Studio 7 ekwelebhilitane. Lanxa uhulumende esithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola leMelika kuphela, lokhu yikho kanye ukwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu e-Higher and Tertiary Education. Lolu gatsha lwazise ukuthi imali yemihlobo ibiza amadola eMelika angamachumi amahlanu i-$50. Ugatsha lwendaba zasekhaya lolu lubhadalisa abantu abathatha incwadi zokuhambisa ama-passport ngedola lakwele Melika. Abahlaziya ezenotho bathi ukwenza kukahulumende lokhu kwenza ukuthi abantu bengabile themba kumali yeZimbabwe entsha, iZimbabwe Gold. Bathi nxa uhulumende efuna ukuthi abantu besebenzise imali kumele ingatsha zakhe zisebenzise zona kuqala. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi izitsheso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF yizo ezibangela ukuthi abadabuka eZimbabwe bengene kulelo lizwe ukuyadala amacala. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisebenzise izigidi ezingamachumi amahlanu zamapula, i-35 million pula, ukuhlawula abalimi abathi bantshontshelwa inkomo ngabeZimbabwe. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UMasisi uthi kumele abe eBotswana babekezelele izalwane zeZimbabwe ezibhekane lesimo esinzima somnotho ngenxa yezijeso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZANU PF ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ubekhuluma emkhosini wokunika inkomo izakhamizi esiqintini seBobirwa duze lomngcele weZimbabwe kwindlela yokubuyisela isifuyo okuthiwa zantshontshwa ngabeZimbabwe. Abalimi baphiwe inkomo eziphose zifike inkulungwane ezintathu, i-2891. UMasisi esithi ubonga uMnangagwa ngokumlalela phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo.
Kuqakathekile ukuthi ngibonge umongameli Mnangagwa phezu kodaba lolu silobudlelwano leZimbabwe. Kodwa kulabanye abangazwisisiyo ukuthi kungani sizwana leZimbabwe. Angithi abantu beZimbabwe izihlobo zenu.
UMasisi uthi uyakwazi ukuthi kulabanye abathi ngabe leBotswana liyahlanekela eleZimbabwe likhuze okwenzakalayo ngoba kulokusola ukuthi kukhona ungahambi kahle ngendlela uMnangagwa aphethe ngayo intambo zombuso.
Abanye bathi iZimbabwe kukhona engakuhambisi kahle. Nakhona lapha eBotswana bakhona abakholwa khonoko besithi iZimbabwe ilizwe elilombuso oloncindezelo, ngakho kumele sikhiphe ilizwe lethu phezu kwalokho. Kodwa mina ngithi ngizaqhubeka ngikhulumisana kuhle leZimbabwe.
Uthi izijeso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga yizo ezenza abeZimbabwe ukuthi bangene kwele Botswana bedala amacala, ngakho uyazwisisa isimo sabo.
Nxa abantwana bebulawa indlala bayangena bathathe okungafanelanga ukuthatha, bayangena khonapha bezontshontsha ukuthi babambe ithumbu.
Kodwa ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube kavumelani lombono kaMasisi.
Asonto esingathi thina ibangwa ngama-sanctions leyo izijeziso zenotho, kodwa ibangwa yikuthi abantu eZimbabwe bayalamba ngenxa yokubuswa kabi, ngenxa ye-corruption ephezulu, ngenxa yosizo olukhulu obelungavimbeleka ngokubusa kahle eZimbabwe. Yikho kudingakalayo kuphela umbuso oqondileyo, umbuso ohlonipha amalungelo abantu, umbuso owamukelekileyo ebantwini beZimbabwe emhlabeni emhlabeni uza kwenza ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe abantu bangadingi ukuthi baye kwamanyamazo.
Omele iZimbabwe community kwele Botswana mnumzana Sifas Chuma uthi noma nje kulodaba lwesijeso zenotho abantu bekhaya kumele baziphathe.
Ngibona ngathi uhulumende for the sake of abantu bakhe wenze kahle, but lakho kutsho khona lokhu ukuthi lathi singabantu bekhaya abantu bake bazinoka amakhwapha ukuthi uvuke kusasa usule nkomo ezingu-100 ulele ungalankomo izolo asonto enhlele.
UMasisi uthi angeke avume ukubona abeZimbabwe behlupheka njalo abeBotswana bengakhohlwa ukuthi kusasa kungaba yibo. Ukhuthaze njalo amazwe ngentshonalanga ukuthi aqhubeke ekhulumisana leZimbabwe kudingwe indlela yokwesula isijeso zenotho. ELeBotswana liqhubeka lisindwa ikungami kuhle komnotho kweZimbabwe, sekungene abanye bezokwemba igolide ongekho emthethweni, kukanti abanye betheswa umlando udala amacala njalo nje. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLeBotswana.
Abesifazane abavotayo kwele Melika bayedlula ingxenye yabantu belizwe lonke abavotayo. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns ulobe lolu daba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuthi uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuhuga abavoti besifazane. Okuningi okumunyethwe ngumkhankaso okhetho lwalumnyaka kugxile kumithetho yokususa izisu i-abortion lelungelo lokuzithwala. Kodwa abesifazane belemelika babhekane lokuningi kulokususa izisu nje kuphela okwenza imikhankaso igoqele lezenotho, ezempilakahle lokwephulwa kwelungelo loluntu lomthetho. Esigabeni seMinnesota, ovotayo unkosikazi Rebecca Jensen uthi uMongameli Joe Biden kumele anconywe ngoba wenza okumele kwenziwe.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important and healthcare. I'm a nurse.
Ngibona indaba eziphathelane lezemvelo ziqhakathekile. Ngibona izomnotho kunyeke lezempila kahle ziqhakathekile. Ngingumongikazi njalo ngihlala ngidibana lomkhuhlane weCovid kaningi nengi. Wonke umuntu uthi sesedlula isikhathi segciwane kodwa hatshi.
Esigabeni seNevada ovotayo unkosikazi Julie Benbe ufuna ukuthi umnumzana Donald Trump akhethwe okwesibili.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working. The gas prices.
Waye senelisa umnotho welizwe. Kwakungelani. Kwakulokubambana. Sonke sasisebenza. Intengo yamafutha ezimoto yayiphansi. Ngithi waye ngukhokheli woqotho. Umuntu olongileyo othanda ilizwe lakhe. Wondla umdeni wakhe olesizotha. Siyamfuna njalo.
UBiden ulomkhankaso oqophe abavoti besifazane ngohlelo lwesigodlo seWhite House esiphathelane lokucwayisisa kwempila kahle yabesifazane.
Think of all the breakthroughs we've made in medicine across the board.
Ungakhangela ukuphumelela ebesikwenza kwezemithi emhlabeni jikelele, kodwa abesifazana abananzwa.
Umkhankaso kaBiden wethule ugwaliba ngelanga labomama ele Mother's Day ochothoza imigoqo kaTrump yokwehlukana kwezimuli zabokuza olulotshwe ukuthi lungisela omama abasempilweni yakho, vimba uTrump. UTrump utshele umhlangano wabomama bezokholo lwesiKristu ukuthi uzaletha ukuthula kuzwekazi leEurope. UTrump uzama ukuhuga abavoti besifazane ngimbiko yokuqinisa isandla kwabephula umthetho lodaba lwezokungena elizweni ngokungekho emthethweni.
I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe. But they loot the jewelry, they take their purse.
Ngalifuna ukuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni bengangeni ezindlini zenu ngamafastela balintshontshele. Kumele livotele ukuthi sisuse isehluleki esingu Joe Biden ngokutshetsha.
Inhlanganiso yeCenter for American Women and Politics ithi abesifazane yibo abaningi abavotayo kukhetho lukamongameli kusukela ngomnyaka ka-1980. Ngomnyaka ka-2022, inhlanganiso yePew Research yaveza ukuba uBiden wathola amavoti abesifazane adlula aka Trump ngokuyisilinganiso sokulichumi lanye ekhulwini 11%.
Kwezabahlala kwamanye amazwe e-diaspora, umongi ozalwa eZimbabwe esebenza eNorthern Ireland, umnumzana Alexander Mathe, uthi baningi abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi yokonga, abakhulileyo asebephila nzima ngenxa yokuswela umsebenzi. Umathe uthi abahluphekayo laba babhadala imali efika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zamadola eMelika i-6,000 umuntu munye ngamunye ukuze befika kulelo lizwe. Utshile uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abehluleka ukuthola umsebenzi sebephila ngokunikwa ukudla nguhulumende.
Kakhulu okwenzakalayo ukuthi kulababuya bengama healthcare workers obekungani kuyikho bekuvamile kulezi nsuku. So uyathola ukuthi ama challenges abeke bahlangana lawo ukuthi bathi bese Zimbabwe khona ngapho bathenjiswe umsebenzi umsebenzi wangkhona uthola ukuthi bengela ama hours ukuthi besebenze bathi befika ngapha uyathola ukuthi abala msebenzi kodwa babe sevele bafika khona apha then u employer bebabhadalisa izimali uthola ukuthi umuntu ekhipha imali engange 5000 pounds so etefika ngapha uthola ukuthi indlela ababehlala ngayo babe squat kuma squatters uyathola ukuthi babe yi 4-5 erumini encane. So iwa ma challenges avamile uyathola abanye bakhona khona abasebenzi kodwa abantu nxa beseZimbabwe bayibonana abantu basebenza but kabe songani kunzima.
So umuntu nxa esekubanga lelo uyabe sephila njani? Akusithele lawo ngabe uphakathi kwabanye abanjalo yini?
Angitsho mina ngibuye ngendlela engani straightforward because indlela yokubuya njengo nesi uyabona into ziyabe zihlelekile so uyabukwazi lapho yakhona konke kuyabe kulungile kuyabe kusendleleni yangkhona kodwa kaningi baphila ngama food banks yabo. Ama food banks yilawo ukuthi kulabantu ababe donate okokudla then bese bekuyisa kuma church so abantu babe siya khona ngapho besiyacela ukudla bephiwa bencediswa. Into ephilayo le Dube, into eyenzakalayo kathesi ngikhuluma kunje into ekhona.
Kusinda kangakanani nje uba umuntu ekhangelelwe ukuthi uyabe ethumezela ekhaya okuyimadlana khonokho nje akutholayo njalo ebhadale irenti khonapho lezinye izinto?
Ngitsho ukuthi bayathumela yini kuyabe akula kuthumela ngoba uyathola ukuthi kulama cases okuthi umuntu even erenti yabe ngelayo so babe sebehlala bencediswa ngabantu bama-church ama organizations ancedisa abantu abangani bakuma-situations anjalo. Vele abanye vele ngingathi abathumele uyabe ngathumela ungathumela njani imali wena usesimweni esinjalo. Abanye baqala befihla but uyagcina sephumela egcekeni ebatshela ngekhaya ukuthi umumo vele awumaka kahle.
Singathi baningi kangakanani abantu abakusimo leso?
Angithi yabona ukuthi bayokaba lesikhathi sokuthi abantu babebuya ngapha bengama-healthcare workers, ama-care assistants. So babuya abantu ngobuningi babo but bafika baba kuma-situations achiyene angangawona lawo njalo ihulumende anjabona uhulumende weBritain usetshintshe kaningi-ningi ama-policies e-immigration ngoba bazama ukuyehlisa inamba yabantu ababuya ngapha. Suyathola ukuthi aba-vulnerable abangani baphethwe ngento ezinjalo yibona laba ama-healthcare assistants kaningi-ningi.
Lo ke ngumnumzana Alexander Mathe, umongi ohlala eBelfast eNorthern Ireland, ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eIreland. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu ngembono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Kati yena umnangago wagadwa kangaka usabani kahle kahle ma ethi ngupresident owavotelwa ngabantu imoto lezi zingathi ezimgwadileyo ngezani ke sikoloko abantwana bezimbabwe balala bengahlanga abantwana bezimbabwe balambile waye kungathengiswa imota lezi kuthengelwa abantu kudla imoto ezingako ezigadisela kuphela imoto ezingako ezigada umbulali usabani umnangago ma kusekuthi wavotelwa ngabantu into ayisabayo yini and kujike futhi ukuthi waye imoto lezi kahle kahle zingathengiswa kuthengelwa abantu kudla kubhadalwa ama-teachers isikolo lapha kulungiswa isikolo yokini.
Hayi, ngiyabonga. Kudo 7 WhatsApp. Bengazi ukuthi izinto zihamba kanjani. Mina bengicabanga ukuthi kuba lula ukukhuluma ngesikhiwa utype ukuthi izinto zonke zihlele kahle noma lisenza ukuforward ama message lawo engathumeleyo ukuthi uthola ngalusizo lalo mfana. But angabe kunzima leyo ndlela. Hayi, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Sizobalwa sizama kwezinye indawo size sithole usizo. Siyabonga.
Studio 7. Eyi, abantu bayikhuluma inyongo labo bezana unkosi yami. Umuntu ezana ukwakhuluma into ephilayo nje. Akekho even oyedwa okwakhuluma into ephilayo lokho engamamela nje Studio 7. Akekho umuntu ezana ukukhuluma into ephilayo. Bonke ngathi bayahlanya labantu mina. Hayi, mina ngazi. Bonke akekho noyedwa okhuluma into ephilayo. Kuzomthula incube unkosi yami. Eyifundiso eziphendukeza. Tshintsha kwaba izibonda nje ezingenamsebenzi. Ebekhuluma into engazisebenzi. Benza into ezingasile unkosi yami from izindola. To Perez check yamabondi manje sokuyiziki nalo liwa njalo lokho ivalo. Ayi, izami yehluleka nkosi yami, yehluleka shep, yehluleka, yehluleka noto udlala, yehluleka. At least kube kuyafakwa enye iparty sibone ngayo ukuthi yona yenza njani.
Njani njani, Studio 7 Themba lonke liphilile basakazi kanye labalaleli. Siyabezwa ama-offethi athi wona afuna ukuthi kuhlolisiswe i-compensation yabo, azange kwenziwe kahle. Thina ke esahlukumezwa ngumqazo yegugrawuni sibancane sizalwa sidle malnutrition. Kwenziwani ngathi sisidla ukudla okuvele kungakaze kudliwe emhlabeni? Lathi siyayicela i-compensation yenale. Wonke umuntu akade khona isikhathi segugrawuni labazele kusasukela ngo-89 bahlukumezile. Sisidla izihlahlakazana, siphila nzima. Lathi sicela i-compensation. Bayitholile imali ekuqaleni, bayisebenzisile, abanye bayisebenzise kube sebefuna eyinye. Lathi sifuna i-compensation ngoba sahlukumezwa nxa egrawuni. Lathi siyayicela i-compensation yenaleyo. Siyabonga.
Studio 7 salibonani. Lathi abantwana beZimbabwe bafa ngendlala nje. Lathi imali yegovernment lathi ingaphi njengobana izikolo zibile zirinovetha ngabantu abazisebenzela e-South Africa, Botswana, emazweni angaphandle bazirinovethela. Lathi imali yegovernment ingaphi? Kuthiwa nje ubaba omna kakho uyacela ukudla, uyacela ukudla. Kulo muntu ongubaba shiyo ngayicelela abantwana ukudla kumbe kumele thathe imali yegovernment ethenga ukudla. Hayi, okweZimbabwe sokuzima lokhu sokusehlula. Thi mina angikholi ukuthi umuntu angathi engubaba kuthiwa uyacela iZimbabwe ile zinto zayo zonke. Hayi, sicela kungase kube hlulile bethiyele lelizwe lethu. Kungcono kuthiwe kwakubuse abantu ababuya ngaphandle kwamazwe ngoba bangcono kakhulu. Barinovetha izikolo, bayenza zonke izinto, bayenza bayagebha imigodi yamanzi. Igovernment imali yegovernment ngathi ngathi abantwana babe besifa ngendlala. Chaba uChaba ngivuzethela abantu ukuthi imali yegovernment ngangoba nguye ongafuna ama-opposition party ephalamenti ngoba iZANU-PF iyazenzela nje into ezifunayo. Ngathi akula opposition party ka ngichuma lapha eCosmos City ngokuzala ngizalo impani.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Yizo inombolo elingazisebenzisa njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp nsuku zonke. Kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ezediaspora lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe abase South Africa ngokukhulunywa ngabamabandla ezombusazwe lapho bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo kulelo lizwe. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini nxa kuqathaniswa legolide elithengwe nyakenye ngesikhathi esifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk luyalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.